Ngasanda lentombi lejaha babe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ingcono kulomunye. Umnumzane achamisa naye ujikakha ama-tantrum esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma afake ama-conditions akwaziyo ukuthi asuze ayenze. Aqalise ngokuthi umnanga gwa kasiye president angize ngikhulume laye kodwa yena wehluleka ukuprova ekhothi ukuthi umnanga gwa urigile ama-election. Umnakagwa laye elokhethiza uyancinsa uchamisa lokhe bedlala umacathelana. Iqiniso elikhona yokuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lo muntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Ihlupho yokuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze umnakagwa bathuthe izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela akulani lohlulu lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona yini obaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches bayenza imizamo, kodwa ihlupho esuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusuka labanye abaxekezelelayo baphambane selokhu lalokhuyana, kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abangakhulunyiswana. Kodwa inkinga ekhona yokuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwamanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu, ngoba lapha ekhaya kasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuzanu, abanye baku-MDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungezanu, ungathi uyakhuluma ukuthi unge-MDC. So khonokhalo kungathembani yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo leyo yenziwa ngabanye abantu abasengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.